Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 3 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
I-decision right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka 15 kulinyanga ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka 22.
Ukusuka esikhundleni kuka msekeli kamongameli ubaba Mohadi kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa umsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe.
Ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kebo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. Umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa ngamahlandla atshiyeneyo njalo kuzaqala ngabafundi abaloba imihloliso mhla ka 15 kulinyanga ababalisa o grade 7 o form 4 kanye labo form 6. Abanye abafundi bazalandela kulinyanga njalo mhla ka 22. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Ababalisi bona bathi lanxa bevumelana lohulumende bafuna aqale athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Bathi bafuna njalo uhulumende abe engezelele iholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Modzitirwa.
Ukuthi izikolo zivulwe into enhle, i-decision right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini and abanye sebe-abusa ama-drugs, sebenatha, sebebhema, abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho ezikolweni. So i-decision right kakhulu kodwa zingakavulwa kumele kuyenziwe ama-agreements phakathi kohulumende lababalisi ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabi lema disturbances. Kodwa engikubonayo akungabi lama agreements amaningi osenziwe phakathi kohulumende lababalisi. So lokhu yikho kusadisturba ukuvulwa kwesikolo, yikho kusadisturba ukufunda kwabantwana njengeumnyaka odlulileyo.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa?
Abantwana lababalisi kumele batestwe izikolo zingakavulwa kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana ombalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye esikolweni. Kodwa singakhangela idate ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe, angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzakwanisa ukutestwa, which means sokule challenge isafety yababalisi labantwana iyagcina isibacompromised. And singakhangela abantwana abamadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma-transport begada imchova besiya esikolweni every day. Yes, uhulumende ukhulumile ukuthi uzaprovider ama-impahla zokuvikela esikolweni kodwa nxa ababalisi labantwana bengatestwanga kunzi ima ukube 100% sure ukuthi bonke basafe esikolweni.
Ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lani njengenhlanganiso ebamelayo bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni yecoronavirus ngobunene?
Indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane wecoronavirus asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani. Kodwa engubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona leyi kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lowo, kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye. Kodwa asikakhulumi directly lohulumende, asikaboni anything directly ukuthi kuzahanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.
Umnumzana Neshini Modzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ube sokusobala ngenxa sikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana sevele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvulwa kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane elikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sokuzamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi labafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzalinyulunga sithini, nanku phela uyibonile kufanele ukuthi engezelele ezinezisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Namba ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo iqhubekele phambili, kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi, ngenhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusiya phambili, bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikolo zivalile.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube le mizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusilelayo. Okumele sikukhangelisise sixoxisane labazali sonkeni ukuthi kambe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni. Sizazi ukuthi lokalinothe kanganani ilizwe kalikho esethela kugcwalisa wonke.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimta. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 izolo eZimbabwe, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lantathu belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu amane lamatshumi ayisikhombisa lambili 1472. Asebefunyenwe belawo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 36,148.
Yeah.
ibandla lezanu PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kembo Mohati emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. UMohati uchiye umsebenzi ngomvulo kulandela ukuchaywa kwakhe inkundla yeZim Live isithi ubethandana lamakhosikazi abanikazi kanti njalo ubesiya emacansini emahofisini akhe. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Tafazwa Mokwadi utshelela umsakazo ukuthi udaba lokuthatha isikhundla lesi alukho kundikimba yabo namuhla. Iningi liqhubeka libuzana ukuthi ngubani ozaphiwa isikhundla lesi kahle kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanakanelwayo bagoqela umnumzana Obhedi Mpofu, uChinga Dube, umholi webutho uGeneral Philip Valerius Panda kanye lonkosikazi Sithembiso Nyoni. UMohati ubikwa echaywe ngabacuphi abasebenzisa imitshina ukulalela lokuthaphaye kukhuluma encingweni zakhe labesifazana ecela ukuya emacansini labo. UMnumzana Mohati wake wetheswa icala lokubulala umnumzana Strova Mutonori obikwa wayethandana lowaye ngumkakhe uTambuzani ngomnyaka ka-1999. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Ukusuka esikhundleni kukamsekeli kamongameli ubaba Mohati kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe. Kodwa lokhu akwenzileyo ube yindoda sibili ubana ngemva kokuthi kona sokule nkulumo eziningi zonke lezi eziphawulwayo kukhitshwa ama-videos ekhuluma izinto ezithize eziyizinto ezingcolisa iofisi yakhe, zingcolisa iofisi kamongameli, zingcolisa iofisi eparty yeZANU-PF, zingcolisa futhi njalo uhulumende. So ngakho kona lokhu akwenzileyo kutshengise ukuba yindoda. Khonoku ke kutshengisa umzekeliso omele ube yumzekeliso osebenzisa ngabantu bonke. Akuvamanga khonoku ubana kwenzakale kwelakithi ngapha e-Afrika. Lokhu sidala ukubona kusenzakala u-America labo Europe ngale. Pho ke nanku usefakile umzekeliso omuhle umsekeli kamongameli ubaba Mohati watshengisa ubudoda bakhe wathi hayi bekela ngimeceleni. Uqanjile amanga kumbe kuliqiniso lokho kuzabe ubonakala phambili njengoba ethile wathi hayi uza kuhlubungula laye asebenzise umthetho ngendlela efaneleyo ubana afike phansi ke kodaba lolu bana kuphutshe ubana kuvela ngaphi konke lokho. Kodwa khonoku ukuma kwakhe eceleni kuyinto enhle njalo kufaka ibandla lethu esigabeni esihle ngoba abantu abona besingabe singunguna kodwa nxa esiyenze kanje usekhulule umuntu wonke sesihamba sile clean page.
Ubona ngani ngumbani olungele ukuthi afakwe esikhundleni lesi njalo ngokubona kwakho kuza akhethwa ngemfanelo na ikakhulu nxa sikhangela ukubana kade isikhundla lesi sisiya kumuntu wesigaba sakhona ngapho emandebeleni?
Okokuqala kurongo akuqondanga ngobana uthi kona isikhundla lesi besingesamandebele, isikhundla lesi besingesezaphu. Izaphu siyakwazi ubana belilibandla eligoqela abantu bonke, bebekhona abesishoneni, bebekhona abesindebeleni, abesikhalangeni, abesitongeni, bekukhona abantu bonke amaZimbabwe nje wonke jikelele. Ngakho ke aso sikhundla samandebele isikhundla esebandla elezaphu elaliyi National Party ligoqela abantu bonke. Ngakho ke ngaleso sizathu uma faka ngumongameli sesikhangela ukuthi nanguyoza faka njalo efaka akhangele khonokho okwakuvunyelwene ngesikhathi kubanjwana izaphu lezanu ejongwe kuhlangana kusiba izanu PF. Nxa kusebenze njalo kutshengisela ubana hayi kuthi kuzatholakala omunye oyabe vela ngapha kwelakithi kuzaphu not amandebele hayi kodwa kuzaphu. Izaphu igoqela abantu bonke beZimbabwe ababe kuzaphu ngapha ngaleso sikhathi. Sikhangele futhi mhlawumbe uzathi hayi akwe kungene ontanga abasha laba enze ukuthi kube ne-succession plan asingabe sabakwazi konke lokhu senza khalo nto enizakwenza njani lami ngine. So ungamangala sothi hayi olandelayo ngujaha lo omncane uJoseph Chuma kuyakuzamangalisa kuthabise futhi njalo. Kodwa hayi sikhangele ukubana sizakuyekela yena umafaka umongameli ayenze umsebenzi wakhe njengakhonoku akufakelwa khona i-constitution yethu eZANU-PF ukubana nxa sokuaphoyinta umongameli la nguye obamba isigaba leso.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi kunezakhamizi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili esezixotshwa emizini yazo esigabeni seChilonga eChirezi lapho sokuhlaliswa khona umlungu ongumngane kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lithi liyalisanda inani labantu abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 evele kweleChina. Singene kumbiko yenu.
Sivuka njani balaleli nabasakazi bethu abahle sibathandayo abaka Studio 7 labalaleli bonke nje endaweni zonke. Ngibona ngandaba kulabantu abangakwazi ukuthi uStudio 7 injongo yakhe kuyini. Ngibona ngani uStudio 7 injongo yakhe ngeyokukhuluma izindaba zamazwe ngamazwe. Ngizwe kulobaba lapha owakomoya umbuthi usetsholo ucho kuzwakala isola abasakazi baka Studio 7 kanti ke abasakazi baka Studio 7 basakaza izinto eziphathelane leZimbabwe nothi lamanye amazwe kungachaphakela ye okwamanye amazwe kodwa akusiyi injongo eka Studio 7 ubaba lomela kuzwisise izwesola ngabo Trump ukuthi o Studio 7 abasakazi kabasitshela ukuthi Trump babesalelana ukuphuma kuyakhulume ngecorona akhulume ngeAIDS wathi hayi kayishinjongo baba eka Studio 7. Studio 7 ikhangele kakhulu insupho indaba zeZimbabwe njengoba ilizwe lethu likhanya lingcole kangaka ukuthi singalilungisa njani singenze njani baba ukuthi ilizwe lethu lize liye lihle lihlambuluke libuswe kuhle. Injongo ka Studio 7 loko kwabo corona ukuthi o China corona lawo AIDS wathi o Trump bafuna ukubusa umhlaba wonke asomlando wabasakazi lawo nxa ulwakho kwaziyo kufaka emsakazweni abantu bakuzwe ungayingxenye labo kabakwazi njengawe ukuthi kungani ngoba lokho kusenhliziyweni ka Trump ukuthi yena wayefunani. Ngiyabonga basakazi nabalaleli.
Salubonani bantu be Studio 7 esibongo sami ngondlovu nila eGoli. Hayi kuyazwakala konke khona lokho okukhulunywayo ku Studio 7 njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphakelela ngendaba lezi lisiphakela zona. But into ebalulekileyo nje ukuthi kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uEmmerson Mnangagwa isiwenga isiqiniseko sokuthi njengoba yibo abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye-COVID-19. Siyazi ukuthi kukuza be-1 udokotela oyabe bahlaba but befanele kube labanye odokotela abafika 4-5 abazabe khonapho bemake sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le ye-COVID-19 kati abahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obuyenzayo oba into eyenza sitshwa kanjalo asisabathembi laba bantu bezalo ngendlela abahlukuliza ngakhona abantu bemathebeleland. Khona manje induna umaduna ngifanele iye la isithile emhlabeni yebeka lapho kulamaqhabe khona ngendlela ukuthi ngiyemathebeleland bealile abantu bezalo kusho ukuthi izalo labantu bamathebeleland angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayo indlela. Hayi siyabona ukuthi ndilo njalo sakhina kakhulu nge-COVID-19 akasaqili ngezomnotho lokuvula umnotho lokuvula i-lockdown seleke kuqinisela kodwa kuhloko evalile lezikole uvalile manje kuyasicindezela lokho kuvala izitolo kuvala lamashopu lamakhampani abantu bengasebenzi bevele bezihluphekela sokusiba wesi ngwanisesenyaweni lakhe lelo bevele liyenza ama-80s elegugrawonto owayevele sibulala kanjalo sebuyele back to yabona.
Mthembu, Mthembu, Linzani, Mthembu. Siyaphila Dube. Yey ukhuluma lo Ndlovu Clifford la seGoli eThembisa. Dawu ke Choloche esigabeni sakomgugu. Ngimpawule lana ngendaba le yabafana laba abayenza ukungezwa la eGoli la. Le impilo ethe yasuka la. Hayi impilo asikuthi impi yokuhlasela abantu bangaphansi. Hayi impi nje yezigebenga zodwa. Impi yezigebenga zodwa sonke esingayithatha sithi ngumvukela wokuvukela abantu bangaphansi. Hayi akunjalo. Avele nje abantu baseNatali amaZulu balokulwa bebodwa. Uthole kusilwa abantu basemsinga laba kwesinye isigodi. Bengabakhona lapha eSouth Africa bodwa. So ayenge sikubize sithi ngumvukela abantu bangaphansi. So manje lapha balwa ngezigebenga lezi zangale ezingakhe. Ngithi mphawula nyana makuyikuthi lingadinga ukuthi ngiphinde mphawula okunye hhayi ngaphawula ngingabe mude kakhulu ngiyabona.
Ngokuhlala abantu lohle sibili basimama salamukela kodwa ke sicela ukuthi lolu hlelo lungakhangela ihlangothi njengalokho okuvamile ukuphiwa izikafu zeZANU-PF njalo sikhangelela ukuthi abantu bonke nje baphathe ngendlela elingcinile futhi enye into engani yasihlukumeza ukuthi leli jekiseni asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini umhlobo lomkhuhlane lo we-coronavirus entsha etholakala eSouth Africa njengoba bethi lo mkhuhlane usungenile lapha asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphelisa lokuthi ukuthi abantu bahlabile kungalalutho lwenzakalayo kodwa lo mhlelo hayi siyalamukela ngapha intaba zinkulu ayigadathe
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzolo wakwele Nigeria uphakathi kokuthokoza kulandela ukutholakala kwabafundi besifazana abafika phose amakhulu amathathu ekade bethunjiwe. Elebotswana selilandule impiko ethulwe ngowake waba ngumongameli walo umnumzana Ian Khama eyokuthi phakathi kwenyanga eziyisishiyangalombili ezedluleyo kubula weobhejane abalikhulu elilamashumi amabili ngaphandle komthetho kulelo liswe. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Umqondisi wogatsha lwabacuphi olwe-FBI umnumzana Christopher Wray uthi ziyazisanda izehlakalo zabelungu abedlulise amalawulo abahlasela eminye imihlobo egoqela abantu abansundu kanye labamhlophe abenza ubudlova eMelika i-domestic terrorism. Urayi ufeze lokho izolo ngesikhathi esipha ubufakazi phambi kwedale lephalamende iCongress mayelana ngokuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump mhlaka 6 ngozibandlela. Urayi uthe njalo ngobufakazi abalabo akekho omunye owaphatheka kudlakela lolu ngaphandle kwabasekeli bakaTrump. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Esibona thina kuqakathekile kakhulu yikuthi iCongress, iSenate, le-Law House ba-serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhlaka 6 lungaphindi futhi lwenzakale and ba-make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo njalo kumele kube kusebenze njenge ngathi i-deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela ku-government ukuthi hayi cha ama-institution awala awe-democracy awala e-America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke and njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi u-director uzibambe kahle nje okungidanisileyo ukuthi kulokhu kulama-senator ama-republican angafuni ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyinzareka infection ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi bazama abanye bazama ukufaka iblame kuma bani afana labo Black Lives Matter labo Antifa bese ngathi kuthiwa yibo abaqala lemvukela ukwenzela ukuthi bangcolise uTrump kodwa yena uchila ukuthi hayi bona so far ama investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe. Ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo-former president uTrump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016 wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana ama group afana labo Oath Keepers, labo Proud Boys, ama white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso ka Biden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama domestic terrorists, so I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho ngoba manje uma ngilalela udirector we-FBI ungathi umthetho okhona ngowama foreign terrorists awukho umthetho oqinileyo okhangelana le-domestic terrorism. So ama-white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think iCongress kumele ikunakelele konke khona lokho iqala ukumake sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism elama-sentence amade kakhulu kwenzela ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine amaqembu lawo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe.
I said, don't go near him. He can be black heart man, children, or even lions fear him. Growing in a neighborhood for such a long time, your back is filled with fear.
Black Hat Man Mubani Weyla kwiba ke uhlelo lwethu lapho ehlabela kamnandi simkhothamela njalo sigalela imuli yakhe kulandela ukutshona kwakhe izolo. Abanengi abamaziyo lizakhumbula ukuthi ungomunye wabantu abasungula iqembu le-Bob Marley and the Wailers. Kwakunguye uBunny Wailer, uBob Marley noPeter Tosh. Kwaqala kwashona uPeter Tosh kwalandela uBob Marley ube senguye yedwa owasungula lelo qembu ophilayo kodwa ke useshonile utshone izolo. Lala ngokuthula Jabi. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka 15 kulinyanga, kuqala ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka 22. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kembo Mohati emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika ole-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.